Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
La msakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 31 Ntulikazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le coronavirus ngesikhathi inani labatholakale belegcikwane leli seliqanise ledlula inkulungwane ezintathu 3092. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali ngumphathi ntambo wezempila kahle uDokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapolisa engene endlini ezama ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebesabelele ngezindawo bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikitho okhangelelwe ukwenziwa lamhlanje.
Hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya utena 823 so 3 bangajaba basebe emakhaya abo.
Umongameli Emerson Mnangagwa useveze ukuba obengumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ophiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lanxa abanye bebecabangela ukuthi ubulewe yitshefu.
Zobvira kuti andizi kuti ndokupi asi akabatiwa le-COVID.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Ngesikhathi inani labatholakale legcikwane leli seliqanise ledlula inkulungwane ezintathu 3092 elizweni. Lolu gatsha luthi inani leli ngelabantu ababhubhe kusukela mhlazi ku-13 kusiyafika mhlaka 20 Ntulikazi. Abalichumi lanye ngabe Harare kuthi oyedwa ngowe Midlands. Ababili kuphela ababhubhileyo ngabesifazane kuthi abanye laba ngabesilisa. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali kahulumende ngumphathi ntambo wezempila kahle uDokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe eMahajula ngemva kokuba amapolisa engene endlini yakhe emdinga. Amapolisa abethethe udade wabo kaMathuthu labazukulu ababili besithi nxa uMathuthu engazivezanga kabayi kubakhulula. Kodwa kuthe kusiyatshona ilanga bakhulula udade wabo kwasala umzukulu oyedwa ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. UMathuthu nguye owaqala ngodaba lwenkampani yokuzibazela ethiwa drugs eyaphiwa amadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha $60 million ukuthenga impahla yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus. UMathuthu utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi amapolisa athi athole ama-mask amabili alotshwe ukuthi ibandla leZANU-PF kumele lisuke esihlalweni. Lamagwaliba alemfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa uMathuthu uthi isimanga ukuthi kazake abe lakhonoku abathi bakuthole emzini wakhe. Umoyo othiwa ngumzukulu kamongameli Emerson Mnangagwa waxotshwa umsebenzi. Kunjalo nje abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebesabalele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikitho okhangelelwe lamhlanje. Izolo amasosha lamapolisa abesevele eqale ukuchaya abantu emadolobheni atshiyeneyo abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bebabuyisela emakhaya. Lokhu sikudaba olufanayo inengi lezakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni zemathebhelelendi lithi lanxa lizwile ngokutshengisela ukukhangelelwe ukuqutshwa namhlanje liyesaba ukwenza lokhu ngoba ukutshaywa lokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi akukapheli engqondweni zabanengi. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Morven Ngwenya. Isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ye lapha ngikhona mina hayi bekukhulunywa u31 ke bedinga abanye sebeze belahleka lekhalenda ukuthi kukusasa hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya ukuthena 823 so 3 bengajaba basebe emakhaya abo akula kunyakazela ukukhona indawo yakithi le ngesikhathi segugurawundi sibili abantu batshaywa. So nalona umoya lokukhona umuntu engathi ah wena ungangena kulezi uyachaywa bayesaba abantu bakithi angeke ukukhulume kona vele uphuma uwedwa uthi kukurukukuru yatshengisela ukhona vele usenza ngoba usube lenhloni uwedwa uthi wena vele kuzatshintshani ukhona ngapha kungcono kakumbe usiyarari usiye steadhouse usiyaphwaka leyo ncwadi kodwa ngapha ekhaya akudla ungakwenza abantu kebele kwesaba khona kuyana akuphumanga ezinhlizweni zabadala kakhulu ngoba abantwana kabazi lutho sibi bangathiwa wena thina sakubonayo lonelo gama lokho liphi
emadolobheni abantu bebebuyiselwa emuva ungathi khona ngapho like labona yini ukwanda kwamapholisa kumbe amasosha kukanti uhlupho lolu luyafana yini laselubhane esenta.
Hayi lapha akakulahlupho uthina kahle kahle i-roadblock yethu babiba senta elubhane hayi kwabo ngalalo lolu khona siyaphakathi lakubadinga lezo zincwadi abazifunayo ezamasobhuku labo ba njengendlela ukuthi kusemakhaya abayabesiya ezitolo ezinkulu besiyafuna ukudla yikho kuphela uhlupho hayi akule kulula akufani nedrobhi ngakobulawayo sikuzwe khona abanye befuna bethi hayi sebejayise sezindlini umumo wakhona awusabavumeli kubana bebe phandle.
Kodwa abantu bahlezi njani khona ngapho elubhane balubona yini udubo olubonwa ngabaningi kwezempila kahle kwe-COVID-19 kuswelakala kokudla bathola yini okulutshwana kuhulumende sikhangela wonke umuntu nje lo bengwe-MDC kumbe ZANU-PF.
Ukudla kakukho abantu badinga ngendlela zokhe ngoba ukudla kakukho sinxa sikhuma nge-social welfare ngibone ngani inyanga isiphela sokuzokuphela kwesibili lokuthi kungayithola ngaphi iripoti yakhona ukuthi hayi kudla kukhona kumbe kakukho indlala-ke ikhona njengoba sayimemezela angazi kumbe ngakhuluma ngoba i-ward 19 yiyo ngani ilo mnyama sisuswele lokwesimelawo nxa kuthi kungazwakala sikungokudla hayi abantu bathole nzima ngokudla kithi kodwa ake lockdown hayi abantu bakhala besemakhaya siqomotula lamanzi endlala inkomo kundalo kubuya kube le lockdown yona le kodwa hayi abantu bazihlalele emakhaya abaphithizeli akula injosi yokukhuluma ukuthi naye mina kusasa ngizayenza lokhu abantu basemagaya bazidulele zwi.
Lo ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le elubhane. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo uveze ukuthi obengumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. UShiri uphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe njalo uzabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre. Umchayeli kaShiri layo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzukwana ezisanda kwedlula. Umnangagwa utshele abantu kade besesililweni endlini kaShiri ukuthi uzabekwa lamhlanje eHeroes Acre kulandelwa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa yi-World Health Organization okutsho ukuthi kuzakuba kulabantu abalutshwana abazavunyelwa ukuya emngcwabeni lo. Abanye kubandla lezanu PF bebesithi uShiri wafakelwa itshefu ekudleni kulandela ungezwani okubikwa sekuqhamuke kunkokheli yebandla lezanu PF. Umnanga kwangokwakhe wake wagula esemhlanganweni webandla eGwanda wathi ufakelwe itshefu ngesikhathi sombuso kamongameli Robert Mugabe. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana kumbiko wawethule enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe umngcwabo uzaqala ngehola lechumi lambili emini uphele ngehola lesibili. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Atina kuziva nokuti paakashaya panga pasati pabuda maresults okuti ane chirwere chacho here chamazuva ano kana kuti ahana. Saka mazasi ndazouya aya. Zobvira kuti handizivi kuti ndokupi asi akabatiwa neCovid. Ndozvinotaura ipapo. Saka maprocedure eWorld Health Organization ndiyo ototevedza somurayiro.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma esililweni sikamnumzana Parents Shiri owayengumphathi ntambo wezokulima izolo. Lanxa umongameli Mnangagwa esithi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu abanye kakhulu esigabeni seMathebeleland laseMidlands bathi bayajabula ngokubhubha kukaShiri ngoba nguye owayekhokhela umbhuqazwe weGugurahundi wona owabulalisa abantu abaningi kuzabelo zombili. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungela izombusazo umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi njengoba sokufe isiphatha amandla sikahulumende nge-COVID-19 singabona yini uhulumende eqinisa imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane.
Akula kuqinisa ngemizamo yokulwisana nalalo umkhuhlane we-COVID-19 i-coronavirus uhulumende kaMnangagwa angawenza ngoba eqinisweni abalayo leyo mali yokuthi balwise lesi sifo. Bengelayo leyo mali kunjalo eyinye le kade bethe bayithola ivela kuhlanganiso zomhlaba ze-United Nations. Sibonile sonke abakwenzileyo bayithethe bahle baqayisa ukuyilutha bayitshontsha bayiqeda. Sikhuluma ngabantu abangela ngitsho le mali yokuthi bazikhambise ezibhedlela khonaphana elizweni. Nangu phela uParents Shiri nxa sizwa amahungahunga bathi bona abasiki bebunda ugulile wazama ukuzigijimisa ezibhedlela waswela uze wafe umuntu ogijimela ukuthi ayedinga ukuthi kumbe amaChina angamnceda yini ngoba esephelelwe. Eqinisweni angiboni bengabantu abangenza imizamo etshintshileyo kulale ekuvele kade kukhona ngoba eqinisweni kunje abala imali le yokuthi bancedise uZulu wonke lo ngezindlela ngathi abala capacity. Angiboni ukutshintsha lutho. Ngibona nje ukuthi uMnangagwa ngakusebenzisa khonoko njengendlela yokuzama ukuvalela amalungelo kaZulu ngoba siyakwazi phela emalangeni la abantu kade bekhuluma ngokuthi kubafuna ukubhikisha. Wahle wathi yena no i-corona isiqalile futhi isikhuphukile usevalela abantu ukuthi baphume wafaka ama lockdowns wafaka ama conditions.
Ukudlula kwakhe uShiri ubona kuchiya ngapi ukudlephana okukhanyaso kukhona kubandla lezano PF ngoba sizwe iPolitbureau isithi akhona amalunga alelibandla azama ukugenqula uMnangagwa afake uChiwenga esikhundleni sakhe.
Ukudlephana kuzana uPF okuqala kufanele sibe kwazi ube kuvele kukhona njalo siyakwazi ukuthi buke kwaba lesikhathi laba abavela ehlangothini lwebutho oShiri osibusiso moyo labo Chiwenga labo abanye abasuke kwehlangothini lwebutho beza ngapha kwezombusazwe kuke kwaba lesikhathi kuke kwathiwa bese betshaywa ngamaphoyizeni iningi labo bagula nangana lo Chiwenga size sambona esiya kuwevuka eseChina. Eqinisweni yikuthi uthuthuva lolu velo belukhona akungeke kusimangalise futhi abasekeli bakaShiri nxa bezavuka namhla besithi kwabona ngalo Shiri ufakelwe iJFU emdlileni. Kungenzeka njalo futhi njengoba ngikhulumile ngaphambilini asingakulibali ukuthi uMnangagwa ukhuluma konke lokho ngenxa yokuthi la uyakwazi ukuthi sokulokukhonona ukuthize phakathi kwebandla lakhe. Ngesilungu singathi phecelezi yi-preemptive move ayenzileyo ukuthi azame ukuthi ahlabe ngumuntu okhanya ngani yena unika uZulu wonke nje info information masinya masinya kwezo uti ama kunga kunga lao ata kretelane lao kutu wakui kuti kuko na futu ngabe kufika pela ama chuba kapo ngupa panje kungela lutolue tusile ngabe kuko ono kuko na ngomu ngoba skuluma ngababu lali laba ushirie na luane skuluma ngaye ube ngumbu lali ngumpanyi skuluma ngeskliwi esinga pezu wazo zonki njela esinga zisebenza ukuthi simchaze ukuthi ube ngumuntu onjani ngobubi bakhe nangezenzo zakhe ezimbi.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwele Dubai. Siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust iPIST yona elwela ilungelo labantu abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlebe Zulu, isizwe sikamthwakazi didekile ngoba uParents Shiri kasekho. Ukudideka kwabo ayisiki ukuthi bakhala izililo mbe bayathandaza ukuthi umoya wakhe uyephumula. Bakudidekile ngenxa yokuthi njengoba sebephongufa bonke abantu babephatheke kugugurawundi, siza qeda njani uhlupho lwegugurawundi ngoba umgabe laye kasekho. Labanye babemncedisa begongoda abantu besindebeleni laba eMidlands labantu bezapho lokho besifa one by one. UParents Shiri nguye wayengukhomanda wegugurawundi. Njengoba lokho kukhulunywa kuthiwa kukhulunywe ngegugurawundi, sithina abanye esingama-victims esabulawele izihlobo labantwana sasithembe ukuthi kwelinye ilanga abantu laba baza kuyathoniswa emthethwandaba bazikhulumele ukuthi babekwenza ngenxayani bazaxolisa uma befuna ukuxolisa abantu bakhulumisane umlotha. Yikho ke njengoba lokho besifa udaba lolu lungakaqedwa uzabanjwa njani kusasa. Thina be Post Independent Survival Trust sithi kuyasihlupha ngoba uhambo lokho lukhona umsebenzi lokumnengi wokuthi abantu bazwisisise ukuthi babulawelwani ngegugurawundi.
Lo ke bekungumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ngamafitshane elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi amalokithi asebhahe igcikwane lecoronavirus asengamachumi amabili lanhlanu 25. Amalokithi la akhokhelayo yiCowdrey Park lePhumula ezilabantu abangamachumi ayisithiyagalolunye 90 abalegcikwane leli, kuthi iNkulumane 27, Magwegwe 28, Lobengula 29 lamanye. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa athi asethole ubufakazi bokuthi kulenhlanganiso zakwamanye amazwe ezisebenzelana labeZimbabwe abaqoqa ukutshengisela ngokuthisa indawo ezijiyeneyo zelizwe namhlanje. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi baka Studio 7 mina nabalaleli. Lento yenza iZanu-PF lethi nabasijabule. Asijabuleli yona into yenza iZanu-PF. Mina nami bizo ngihlonipha. Sekutswana kwakadesi njengamanje. Into yenza iZanu-PF le kasihluli. Khona okukhulunywa ngugawule lo gawule okhuluma kwabugebengu ukuthi yena swadliswa kuZanu-PF wadla wakwana washutha. Uyamazi indoda edliswe leyazi indoda edliswe ingavele idla ndlela isavumi lutho noma ungayitshelana ukuthi umfazi wakho uyenze so kavumi ngoba vele swadla sutinde zonogawule bahawule elizweni leZimbabwe bahawula kodwa babhizi ngeZANU-PF bawomelele kuZANU-PF ukuthi kuyini abakutholayo kungcono kuona abantu babantwana bafunda kuziphi izikolo bathenga kuziphi izitolo bathi bona baphila ngapi bathatha imali bayithatha kwapha amabhenki lapho kule mali khona bekhanya besala kangaka ngokugango okungaka abakwenzayo
sanibonani kustudio 7 ye bakhulumayo ngogogumama ngiseGoli kodwa ngizalwe Plumtree bantu bakastudio 7 liyacela ukuthi sikhulume imibono yethu kodwa kalikhiphi angazi lifuna imibono enjani ye angazi lifuna imibono enjani lakhuza lathi akufuneka ihlamba akusela umuntu okhuluma ngihlamba mina wami 2 aliwakhiphi ama odi angazi lifuna enjani kumbe lifuna kube labantu abakhulumayo angazi ngobani njalo ake lifake imibono yethu lathi zwakale lapho sisola khona khona sisola kale ye ngoba liyayifuna imibono licele lisinike inamba kodwa alikufaki alikufaki iZimbabwe ayikho right shonke isikhathi nje angazi mina mangingabuza ukuthi kuyini vele ukusijabulisayo kuseZimbabwe akula manzi kakula mota kakula ezihambayo kahle magetsi kakula ukuhambayo kudla kuvele kwamanye amazwe kuda isasekudura hayi khona hayi nake ngicela like lizame nje ukuthi ama audio ethe service fake imibono kahle kahle lifake silale lesizwe
njani balandeli beStudio 7 hayi ubaba lo yahlupha lo mnanga komane kaphume kwathathi masibheke kuphuma umgabe sasithi maybe kuzoluma maybe sokuzolunga manje hayi kunzima lokho lizwelela nyekela fana lungu iZANU-PF mayiphume mayiphume kuphathenye iphathi sikhathele ngombuso weZANU-PF le imigaqo ifile kithi manje amabhasi ezihamba eceleni kwemigwaqo kwaqibolile kithi le tsholotsho le kunzima ngabe kuthiwa mnanka kwalayo lesifiso ngayihambe le ndawo enzakithi le ibone kule kumotshakele kakhulu akaphume ayiphume iZANU-PF kungeninye iphathi maybe ngasilungisela impilakahle lathi umbuso asiwazi umbuso ongcono sowubonela kwamanye amazwe freedom lokho esazalwa 1983 noma kuyenziwa independence akubonakala ukuthi independence yani sicelethi iZANU-PF iphume iZANU-PF must go
siyachona basakazi baka studio 7 thina silokuthokoza ukuthi uShiri laye uze wafika emangcwabeni sasicabanga ukuthi njobe ngublack jesus kazoza aphuma umphefumulo thina abantu bemathebhelele ndisibile hayi siyacelebrate ukuthi unkulunkulu uze waya ngasifudlana ukuthi ngabonke abayenza umbhuqazwe lo bebulala abantu bakithi bemathebheleni ukuthi bagijime unkulunkulu ababambe masinyane besheshe sibili belandelane ngobuningi bayo ingozi yokubulala abantu bakithi babambe shuma bephele ngamandla wasihawulisa lo muntu emathebheleleni lanamhlanje abantwana banamabhethi ngenxa yakhe lezi kula kula mfundo sengathi ingozi yona leyo kubaqeda esishonini abantu bakithi bangavuka phansi bebaqede amandla yabo
ye msakazi weStudio 7 labonke abalaleli beZimbabwe nangudawu Sibanda lapha siyabonga kakhulu inkosi Thathile eyiwephayo phumule ubaba uShiri sikhaya kunye lemuli yakhe kodwa njalo kwesehambi lesizwa kuthiwa ube lesandla kuground siyazi ube lesandla ayuthi sizwa ube lesandla so sibe sesicela lo omunye wakho seleyo ongumongameli wethu esangivotelayo umnangako lowathola umbuso umbuso wavotelwa ukuthi aluba uyangenela kuma ku TV ekhulume loba mayangenela sekhulume ngeunit J 22 December ukuthi okwakusenza bebulala abantu kuyini ngoba indaba yangkhona inde kakhulu kususela 1984 bebulala abantu kuze kuyofika ngo 1987 lapho inkomo yenza iunit lezano so ngasize uba umnangako wayesitshela ukuthi ama minutes abo uma besiyahlala no Robert Mkabe babe sithini neviki yeviki babe tibabuleleni babe vuna inhlanzi babe kuqumilizwe babe tibayenzani babe kuqumilizwe kwakuyinjabulo kibo babe thini uma behlangana bebuya bulala abantu emathebeleleni siyabonga
njani lonke ku studio 7 labasakazi bethu no hayi siyabonga kakhulu indaba elizihlisela zona ungathi abantu bengatoyitoya ngamandla la ngamkhuhlana ukhona abatoyitoya ngokwegamu igovernment ebusayo ingumkhuhlane lamacala akahanjiswa ngendlela amacala wonke ahamba ngentando kagovernment obusayo so kungcono abantu betshengisele loba kulo mkhuhlane bengabi le ndaba vele umkhuhlane uhlele ukhona futhi umkhuhlane wabo bengalindi ukuthi uqala uphele uyaphela uphelani nikawupheli abantu abangena ezitaladini betoyitoye kakhulu ngamandla apho umhulumende lo ngoba labantwana abancane sebeze befisa ukufundela ukuba amapolisa wabazi uma ulipolisa uthola imali ebantwini uyawutimisa imoto ubuza ilayisensi loba ilayisensi khona suthola imali so umsebenzi osufunwa ngabantwana obusela amapolisa namasosha konke ngamasela so uhulumende lo ngeyi-31 ngaphume
yazi mina ngithi mandebele elimela amashona liyehluleka amashona asiqeda sonke amandebele abulala okhulu asilabo okhulu asilabo baba ngendaba zenu phezu kwalokho liyabamela amashona mandebele angazi ukuthi liholani okukhulu lidlani liyangehlula angikwazi ukuthi lithembeni kumbe lidlalayo umnangagwa lamashona akhe
emadoda udr mavaza uyaziza into oyikhulumayo khuluma ngamandebele kabuhlungu kangaka abantu abaphelayo utshoni nxa isitsho njalo wavele yena mthetho wakhe wazala ngawuphi umnyaka sibi ngowa-8 inongazi into eyenzakalayo sifle wo hayi hayi bangaqali ukubaxayisa ukusihlokoza bekhuluma kabuhlungu kangaka
nawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, oyelilunga ledale le-Senate kubandla lama-Democrats umnumzana John Lewis oyelwela ilungelo labensundu uze wabekwa izolo edolobheni le-Georgia. Abake baba ngabomongameli bele Melika abathathu abomnumzana George Bush, Bill Clinton lo Barack Obama bebesesililweni sakhe ongayanga ngumongameli Donald Trump. Lokhu kwenzakala umongameli Trump esithi ukhetho kumele ludluliselwe phambili ngoba kule gcikwane le-coronavirus elingabangela ukuthi abantu bengayivota. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Sokusondele sibili kodwa laba izingcetshi bathi hayi uBiden uyakhokhela khokhela sibili ngemklomelo embili esingathi yi-2 digits kuthiwa ke umnumzana uDonald Trump uthakazelelo lwakhe ebantwini luyalusiwa luphela abantu sebekhathala ngaye abaningi kodwa kasazi ke ukuthi kuzazala nkomoni. Iyakasekwazi sibili sizakhangela sibili sixwaye ukuthi abantu bangaphuma bayevota yikho kungenza umehluko ukuthi kuza kuma njani.
Umnumzana Joe Biden uthi yena uzazisa kuviki ezayo ukuthi uzakhetha bani uzaba ngumsekeli wakhe. Sizwa kuthiwa uthi uzakhetha onsundu njalo engumuntu wesifazane. Wena ubona engakhetha bani ongenza ukubana umkhankaso wakhe uqine ukwenzela ukuthi banqobe umongameli Trump?
Ya, uBiden lapha kulolo khetho olukhona edinga umsekeli wakhe obathi running mate ukhanya kulobunzima kuzaba lobunzima sibili ukuthi aze afake ukuthi yena usethe ungqe kulowo muntu amfunayo kodwa njengoba uthile ukuthi kukhanya uzadinga owesifazane onsundu. Laba abayibo abalidayo abakhanya bekhangelelwe oqala ngukamala Harris we-California kanye abona wayenguwe owezemthetho e-California then kube sekuba labo Susan Rice owayekulokhuzen kweze-Foreign Affairs kube Obama kube sekusiba labo lo mama e-Atlanta lo mayor ye baningi sibili bambalwa kodwa ke mina ngibona uKamala Harris lapha nguye ozathatha isihlalo ngoye sibili ongayenza izinto zihambe. Futhi sitsho ukuthi uBiden owenza khetha umuntu onsundu ukuthi abantu abansundu yibo abamengenisileyo kule power. UBiden wayevele esengasela power wayeseesedliwe sibili kulelo khetho.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali umphathintambo wezempila kahle udokotela uBhadaya Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engenile efuna ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebebasabelele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini ngombhikijo okhangelelwe lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.